thina njenge athuzi sibukela ngendlela ehlukileyo indaba kaSicilia Alexander umgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions eyiyo ehlala phansi icelela izisebenzi zikahulumende iholo. USicilia usehuquluze imali yonke yePismas. Sikhangelele ukuthi uSicilia nguye othenjwe nguhulumende nxa kusenziwa ingxoxo zeholo. Abuye njalo abe yi-board member yePismas. Lapha sehuquluze khona imali iPismas isize ivalwa. Singakhangela bona abantu abavacula imali ezinkulu kangaka akula senta abayifakayo kuChristmas. IChristmas ithola imali kuzisebenzi, izisebenzi zonezi ezincitshwa iholo eliqondileyo.
Ngozi bani ezingadalwa ikwebiwa kwemali kuChristmas?
Ukuswela imali kweChristmas kufaka izisebenzi engozini ngoba zingeke zithole ukuya ezibhedlela ngoba iChristmas ibizincedisa. Kunje nje izisebenzi zithwele nzima nxa zingagula, zingagulelwa. Ngoba abanye abantu bayacupha, bacupha baze bagave.
Lina-ke likwamukele ngayiphi indlela ukubotshwa kukankosikazi Sicilia Alexander?
Siyajabula-ke ukuzwa kuthiwa uSicilia Alexander uqalile ukuya entolongweni. Licala lakhe leli alenzayo elokutshontshela abantu athi yena uyabamela nxa sokukhulunywa ngeholo. Sibone ukuganga kwe-Second Republic. Yenze ngani ithanda izisebenzi kanti yona iyazitshontshela.